endabeni zethu lamhlanje. Isizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ziyesaba ukuthi sizihlupheka elizweni leli ngenxa yokugugudeka komnotho okumangalisayo. Izakhamizi zakoBulawayo zithi inkampani yeGrain Marketing Board inika ukudla abantu abasekela ibandla leZANU-PF kuphela. Lamhla sixoxa loGilmo Moyo osengene kuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Umnumzana Donald Mvudla, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, uthi sokumele kudingwe inkokeli entsha eZimbabwe, hathi laba asebehlale kakhulu ezikhundleni kuhulumende nakumabandla abo. Kuhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni. Lamhla sihlaziye udaba lwamalobolo. Aqakatheke kangakanani esintwini njalo alakho yini ukubhidliza imitshado. Iqembu leHighlanders lithi lisebenza gadalala ukwenzela ukuthi kungabi lodlakela emidlalweni yalo. Kulaso lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum sixoxa ngamaphepha okudlala kwele South Africa anikwa abantu bokuza asehlupha ukuwathola. Thumelani imilayezeleni kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakasi athi nano 9 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.